Uthi usungulwe ngubani? Hayi, lokho angisatholanga kibo, kodwa iningi khanya engingakutsho ukuthi imbangela ikuhlukuluzwa sokwenza amalunga e-Citizens Coalition for Change ngulo othwa nguSengezo ozenza yena unobhala jikelele webandla le-CCC. Nxa bona bekhuluma bathi khona umuntu lo useyenza into eziningi ezingekho emthethweni, uhulumende evuma nje njalo, bathi bona abasoke bavume ukuthi bekhokhelwe nguSengezo Tshabangu. Bathi bona kungangcono balandele umnumzana u-advocate Nelson Chamisa kulokuthi basebenze ngaphansi kukaSengezo Tshabangu. Ye, ngithe ngizidlulela namhla emahhofisini eGertrude Mthombeni maduzaneni lo-3rd Avenue lapha kuntuduzi yathunqa, ngabona kona ama-youth ontanga abe-CCC bebheja besithi bona sebetshile i-Citizens Coalition for Change. Bathi bona balandela umnumzana u-advocate Nelson Chamisa, njalo bathi kulezi insuku kagqoki impahla eziyelo, sokuyinjayela ukuthi behlale bembone gqoke zonezi eziluhlaza okwesibhakabhaka, njalo bathi sebelingisela yena, njalo bazaqhubeka belingisela yena ngoba bathanda yena, kabathandi ukuthi belandele uSengezo Tshabangu ngoba bathi uletha umbusazwe olobandlululo olonketha ebechabe njalo ongananzi amalungelo abantu bonke abasemhlanganweni. Yikho engingakutsho, yikho engikufakazileyo namhlanje mfowethu.
Sizwa kuthiwa amahhofisi ebandla athe vuka lamhlanje atholakala ependiwe umbala oluhlaza okwesibhakabhaka, i-blue. Ukuhamba njani ngamahhofisi la njengoba sesizwe kuthiwa ngawe-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzola?
Hayi, thina ngingatsho ukuthi ulwazi sibili okwakathesi lufitshane, kodwa esikwaziyo ukuthi abantu ade bebhadala ihhofisi leyo bayazakala, abantu ade bebhadala amanzi, bebhadala ugetsi, abantu laba bayaziwa njalo. Awuzange ube labantu bakamonsura ababuye ofisini bezobhadala amanzi mbeni ugetsi. So nxa kufunakala amabizo kusho ukuthi sengiyathatha ke isikhathi sami ukuthi ngihambe lapho okwathengwa khona indlu, ngikhangele ukuthi ngekabani. Kodwa engikwazi kathesi ukuthi ababhadala amanzi, ababhadala ugetsi abantu abayaziwayo, njalo bengabantu abasebenza lo mnumzana u-advocate Nelson Chamisa.